sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ali chona njani mahlabezulu olamukela ku studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngcobakazi 2018 u Praxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje
akuthiyele nalokho okwakufanele kwenziwe ofana lokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besangamsango 3 afanele afake laphana kumabhoxi ngapha ku president bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantu.
Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethandaba bephikisa impumela yokhetho.
Ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungangukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe kufuze ligcwalise izethembiso zabo.
Umsakazo we-Studio 7 umanyene lenhlanganiso yentathela izindaba iye Media Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Imikhuhlane engathelelwanayo enjenge-BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa isiya isanda eZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabekomishini ebona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission ethi umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF nguye onqobe ukhetho lukamongameli welizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi bazaveza ubufakazi bobuqili obenziwe ngabezanu-PF bencedisana labezekhi. Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkuleko Sibanda uthi inkokheli zalumanyano zibonisane ngenyathelo lokuyaphikisa impumela yezekhi emthethwandaba.
Amanyathelo azathiwa President Chamisa amaningi edlula kuphela ukuhamba ecourt alinganisa ukuthi upresident kasethu busy ukukhulumisana nabantu abaningi abakubandla lakhe labaphandle bebandla lakhe ukuthi azi ukuthi bafuna kwenzakaleni njalo kwenziwe ngendlela ethini.
USibanda uthe lo wabengelathemba lemthethwandaba yelizwe bazaqhubekela ngayona leyo ndlela kodwa bakhangele amanye njalo amacebo. Unobhala welunga labafundi elezinaso asifunye uthe imithethwandaba yaselizweni ilembali lokusekela ibandla leZANU-PF kusukela isikhathi ibandla leMDC lincintisa impumela kukhetho edluleyo kodwa sokumele kusetshenziswe ezinye indlela zombangazwe.
Indaba yesiqatshwa nge-MDC Alliance ukuthi bakhangele ama-court yona ile president sikhangela ikhesi kaMorgan Tsvangirai laye waba wahambisa indaba yena le kuma-court kodwa indaba yakhona yasi-verifywa ama-elections adlula kudala. So mbona mina ngokubona kwami angiboni kumaintaina i-momentum, angiboni kusenza ukuthi bephumelele. I think ama-political matters they need political action. So them bethatha i-route elegal. Ya khona kuyinto enhle but ngesikhathi esiyisoso esikiso khona I think kumele bethathe amapolisi.
Amagqweda awe-MDC Alliance abiwa ehlangane izolo aphiwa bonke ubufakazi obuveza ubuqili bezekhi. USibanda uphinde wathi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluza kwezinye zabasekeli balo ngamapolisa lamasotsha ngemva kodlakela oluqhamuke eHarare ngolwesibili lweviki edluleyo. Ekhuluma le-Studio 7 uMnumzana Milton Siziba uthe uzulu eHarare ulokwesaba ngokuhlukuluzwa lokho.
Kuyasethusa njalo kuyasicaphula nxa sisizwa kuthiwa amasotsha ahamba endaweni ezijiyejiyeneyo emalokishini beshaya abantu nje. Sikhathazeke kakhulu ikakhulu iviki ephelileyo sisizwa kuthiwa amapolisa afike enza njalo kuntathela izindaba ebezibuthene emhlanganweni we-MDC eBronte Hotel. Lokhu konke kutshengisa ukuthi esikhathini sikiso ilizwe limanga kahle kulokwesabo okuthile ebantwini.
kusenjalo amapolisa kanye lamasotsha akhuphe imibiko kumaphephandaba besithi imibiko yokuthi kulokuhlunyezwa kwabantu elizweni ngamasotsha ayiqondanga. Kodwa lokho akuphathanga kuhle uZulu okhulume lentatheli indzaba yeStudio 7 otshengise ukuthi isikhulumeli samapholisa unkosikazi Theresa Ramba kakho eqinisweni. Act 4, Davidson Sakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Kusenjalo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa, uchasisa kabanzi indlela ibandla lakhe elithi ikomishini yezeki yaqilibezela ngayo.
Akuthiyene nalokho okwakufanele kwenziwe, okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamsango 3 afanele awafake laphana kumabhox ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Ama-V11 forms elilawo ama-polling station afanana lalokho kusebulenjini, ngezinye indlela bangakachiyeneyo lapha ama-V11 angu-3 kumbe angu-2.
Ama-V11 sizawakhangelisisa ukuthi awezele sizokhangela, kodwa akasasizi lutho kangaka nxa izekhe sisinikele amanamba esebenza ngawo.
Ye, manje nxa ama-results lawo lingaqathanisi lama-V11 forms liwaqathanisa lani ukuthi libone ukuthi a-edwe
aqathaniswa wodwa, uwaqathanisa ama-results aka-president lama-results ka-MP. Ikuthi bathi ama-results abo MP ephuma bawabike ebantwini kwezindawo aka-president bathe sebesalabesebewenza lawana bawabeke ebantwini aka-NP abangasantshintsheki basebekwanisa kuphela ukuntshintsha la aka-president. Uyabona kathesi amanamba ka-councilor lamanamba ka-MP ayafana ukuthi hhayi nxa kwa-e-polling station abantu abavotayo kwakuyi-300 ngu-300 ku-MP ngu-300 ku-councilor. Manje uyatshela ukuthi kathesi sekuzo 300 ku-councilor, 300 ku-MP, 500 ku-president, abangu-200 bavele ngapi?
Ngezinye indlela seliza kuqathanisa labakukhulumayo.
Ye, sizakuqathanisa labakukhulumayo njalo labakukhiphileyo, ngoba amanamba abo-MP labo-councilor abawakhiphile lawo futhi njalo bakhipha ehlukene engafanayo. So ngathi ukuthi amanamba angachiyana khonapho ekuthini abantu bavotile bani, kodwa ukuthini abantu abavotileyo bangazi akufanelanga kube nomehluko.
Nxa kuyikuthi kunjalo, ngabe wonke umuntu uyakubona phela njengoba ama-results esephandle, kodwa abanye bathi labo nxa besenza isamu zakhona labo bazithola kufanana lokwezeki.
Ye, kodwa abantu ba-edazenezo eziphume kuzeki ngathi ama-results babewathi dengava abantu abala ama-results yithi lezeki kuphela.
Kodwa ama-results angikhona engasiwo ma-V11.
Silawa ama-V11 kodwa khonokho okuqakathekileyo yilokho, abantu abacabanga ukuthi ama-results balawo bazawa-checka, yikho kutsho ukuthi ngeke bawa-checke ngaphandle kokuthi kunqabe lama-V11. Amanamba amanga angene kakhulu ku-president ngendlela yokuthi yikho lapho sokule 85% turnout, kanti-ke ku-parliamentary le-council i-turnout ibiku-72-73.
Amanamba lawana amanye angezeleliwe aya kumongameli Mnangagwa, hatshi kumnumzana Nelson Chamisa. Khonokho liza kuprova njani?
Okwenzakalayo ukuthi amanamba angenayo kwangena aya ku-president Mnangagwa. Kwasekusithi amanye akade ekupresident uNelson Chamisa akhitshwa. Ngesilungu sithi kwaba ne-inflation eyamanamba kapresident Mnangagwa, kwaba ne-deflation eyamanamba kapresident uChamisa, besenzela ukuthi upresident uChamisa angafiki ku-50%+1.
Olo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga eseHarare. Abasekeli bomanyano we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela besola impumela yokhetho olusanda kwedlula bamiswe phambi komthethandaba kamantshi lamhlanje eHarare, lapho abancitshwe khona ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso esebail eyokuthi bakhutshwe esitokisini besalindele ukuthonisiswa kwecala labo abaletheswayo. Umnumzana Gift Mtisi, igqwetha elimela ababotshiweyo abangama-27, utshele Studio 7 ukuthi akula bufakazi obukhomba ukuthi yibo ababangela udlakela lapho betshengisela. Lokhu kwenzakala abasekeli balumanyano besithi bayatshaywa kumbe ukuhlukunyezwa ngamapholisa lamasotsha emalokitshini aweseHarare lakwezinye izigaba zelizwe ezitshiyeneyo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentatheli izindaba eMedia Center lamhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho phansi kwesihloko esithi What's the way forward, okutsho ukuba kuyiwa ngapi manje ngemva kokhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 uChris Gande usipha lolu daba eseHarare.
Ophe ngumgcini sihlalo walombuthano omnumzana Ernest Mdzengi uthe kusobala ukuthi kumele kube lokuxolelana elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Lokhu kugcizelelwe ngumfundisi wesonto ye Divine Destiny umfundisi Anselmo Magaya othe izandla zababusayo zigcwele igazi ngoba kukhanya kulesiko lobudlwangudlwangu kuleli bandla. Nanku lilengoma ezihaya ukuchitheka kwegazi ezifana lethi Zimbabwe nde Europa, okutsho ukuthi iZimbabwe ngegazi. Omunye wabakade besembuthanweni lo ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxe laye ukuze sizwe akwethulileyo kulumbuthano.
Mana ndangane uhlelo lolelo ube luqhakathekile sibili ngoba kumele sibone ukuthi njengelizwe siza qhubeka kanjani lempilo zethu njalo bekulombono emichechene khanyelaze economy ngokuthi ukhetho lohamba njani. So ngibona njengani ukuqhakathekile ukuthi abantu bekhulumisane uze sibone ukuthi singaya njani phambili.
Omunye njalo esixoxele laye ngemva kwalumbuthano ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva, yena othi ukutshengisela okwachiya abantu abayisithupha bebulewe ngamasotsha kutshengisa ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabalandaba labasekeli babo.
Sikubonayo ukuthi sesingakhuluma thina sokufisayo ukuthi sifuna kuhambe njani, kodwa kuqakathekileyo ukuthi ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungangukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo. Esikutshoyo ukuthi thina indlela ipolitiki wethu kade onguyo ngayo eZimbabwe, amabandla iwavame ukuthi eqoqa abantu ukuthi betshengisele ukuthaba okuthiwa ngama-solidarity marches, kumbe kwesinye isikhathi betshengisele ukukhonona ngokungabanjwa kuhle kukahulumende. Yikho ke okungesuka kwethu sekuthi eminye imibuthano besibona amabandla besithi hayi lo ngumbuthano wethu, omunye umbuthano uyenzakale kuthiwe lo ngowethu. Kodwa nxa sokule gazi eselophile ubususizwa amabandla esithi hayi thina kasikwazi ukuthi lokhu kwavela na. Yikho ke lokhu kutshengisela ukuthi eZimbabwe akula mabandla angayenelisa ukuthi ekhokhele abantu ukuthi befeze izikhalazo zabo.
Abanye njalo abaphe imbono yabo bagoqela uDokotela Mungwari, yena othe kuza kuba nzima ukuthi uhulumende omutsha avuselele umnotho welizwe ngoba sokule mibuzo eminingi ngobuqotho bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguChris Gande.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku shortwave. Live Talk lamhlanje sikhangela ukumamanzonzo womumo eZimbabwe lapho sokuqhamuke ufuthelana phakathi kwabakubutho labantu ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-461-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Lalele kumsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abedlula amashumi athoba munemunye 91 asebefile engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale izolo esihlengeni seLombok kwele Indonesia. Isigodlo sikamongameli Donald Trump waseMelika eseWhite House sibike ukuba umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya uza kwethekelela leli lizwe ekupheleni kwayonale inyanga kaNcwabakazi mhlaka 27. UKenyatta uzahlangana loTrump ukuze bahlaziye indlela zokuthuthukisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lokuqinisa ezomvikela. Imikhuhlane engathelelwanayo enjengeyabo BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa iyayisanda kweZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa kungenxa yentengo yangkhona kanye lokuselakala kwendawo zokwelatshelwa elizweni. Iningi libanjwa ngamandla kuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Obathabele Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa izinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys ami kasasebe be kidney failure ila ma challenges amane. You are given a diet a tight kakhulu ukuthi inzima uku maintain ga limit wa to cabbage, broccoli, cauliflower, mel onyama laba melanga ngidli inyama like I chicken I can take just one small matchbox size piece. So with me akusela mthambiso engiwenzayo but is ile about 2 or so drops my kumbe nothing at another words akula lutho lokumeasure khona lapho ukuthi ngingathi measure lokuthi ngizakwazi ukunatha amanzi. So ngisakwanisi ukunatha amanzi ngakhona lokho ngoba umthambiso engiwenzayo it's less than a teaspoon vet.
Umnumzana Handsome Sibanda osebenzela ePlumtree uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called the Plumtree Ambassadors of Youth and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards the operation yakhe because kumele raise something like $25,000 ukuthi ihambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together and then njenge community sathi sifuna uku assist lati singokulethwa kuncane sase organize i fundraising dinner izabe imhla ka 18 August in Plumtree Sebesting some place wokudla it $18 per plate. And then kebe kuyi 3 course meal, kebe kule entertainment for laba bazabuya ku dinner yangkhona. Then is obviously after party yangkhona sebe charge $2 ukungena. And whatever is raised on that day iyabisiya towards i fundraising, iyabisiya towards isikhwama semali eka Mathia yokuthi ehambe eIndia eyenza i operation yakhe yama kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakobulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu izinto indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku. Yikho esingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behlezi emahofisini. Le imikhuhlane si abahlangana layo kakhulu yefana labochukela, iBP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokhana okuhlolisisiwe kakhulu ukudla engathi ngama-refined foods. Ukunika kuphela amandla emzimbeni njalo kulamafutha maningi. Ikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo le imikhuhlane ukuthi ayithelelwana. Ikho kuthiwa non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo, akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuza kuba lawo. Le mkhuhlane ayithelelwana kanjalo. Mkhuhlane eminye eyabe ivele ikhona egazini, mhlawumbe sithi emulini nxa kuye kwaba lomuntu obele lo mkhuhlane wechukela, kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lo muntu lawo bebelawo lo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu uyabeke wahlangana lezinto esingathi ngamapoison ezingena emzimbeni ngendaba zokudla kumbe njalo lokuthi ube senzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi. Omunye umuntu uyabe bengumuntu okwanatha kakhulu, kholokana kubangela ukuthi isibindi sibe sokho sisifa mbijana mbijana kuze kufike esikhathini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabe ukuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Khonoku kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe. Yikho abantu beyabe endaweni njengabo South Africa laseIndia ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khona. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elashwe. Kathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi, kodwa lakho kungani kusase phezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kalalwazi oluningi ngalemkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo, okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
Imkhuhlane yeziso ukuthi iqala njani angikwazi, kodwa ngathi umkhuhlane okhona etholakala ezimbabwe abantu abaningi, especially abantu angathi badala. Sinjalo ubona abantu abadala few, abantu abantwana abancane abadala yojayipa ubona abalemkhuhlane yezifo batholapheki endawuthelelwana. Njalo ukuzwa abantu besiya impilo, kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe i-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu, ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lali mikhuhlane ngesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimkhuhlane iya iqonga okuphezu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona, njalo inani labantu liqhubeka lisanda, kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abaningi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa, njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wenzansi emaNdebeleni uthi labo abanqobileyo kukhetho olusanda kwenziwa ngeviki edluleyo sokumele bafeze izithembiso abazenza lapho bekhankasela usekelo kukhetho ukuze kube lempilo engcono. UAlbert Ncube usiphalo ludaba.
Iningi kulesi sabelo lithi kuyadingakala ukuthi labo abazangena edalele ephalamende basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizalwane zakuleli kungela kubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemsebenzi. UNkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemsebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantwabethu, abantwabethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha and sokubenza baze babe yizigani ngoba kabala zinto zokwenza. ke kube lo msebenzi bakithi ba invest izinto abantu abantu basuke emakhaya ngoba khona ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantu abantu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
Unkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli ezizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Khona kwaba ukukhuluma eParliament akubuye bazesitshela banga impose izinto zwela phezulu abazethatha izinto yithi bazikheze phezulu ngoba yithi esibakhethileyo njalo abantu abalungiselwe indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhala ukuthi bantu sicela liye senzela lokho.
Osakulayo Natasha Juma weGwanda uthi yena kalathemba lekusasengcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele esikhona phambilini lapho uZulu ethwela amagapha avuzayo.
Mina angikhangelelanga lutho, siza kubona phambili. Ma kuzatshintsha, hhayi siza kwamukela. Njalo ma kungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka. So ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba-disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sokumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga. Kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisi sibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda ukuqhutshwa lobanje abomanyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethu umongameli Emmerson Mnangagwa wezano PF unqobile ngoba kube lobuqila abenzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho ezek. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni we-rugby uPeter de Villiers uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kumncintiswano we-Africa Gold Cup ngemva kokuthola umhlomelo owodwa emdlalweni wangomgqibelo lapho lidlala leNamibia. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba elokuyaphatheka kwimidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba litshaywe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisengozini yokuphucwa ilungelo lokuncintisa kunkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lo mkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba kodwa kathesi kuseuqathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho eliza kuyanqikelana leqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano weGold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan. Njalo iqembu leNamibia leKenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwasenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba njengoba lizaxegwa namanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abomanyana wamabandla aphikisayo OMDCT Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho. Umsakazo weStudio 7 omanyene lenhlanganiso yentathelo zindaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.